Abantu abakhulele eMatabeleland bazakhumbula ukuthi ngesikhathi se-Cookground ama-80s kulabantu ababehamba bekwesinye isikhathi bebotshelwe ezimoteni zamasotsha bembe betonswa ngama-Rand Rover befile bekuthiwa ngama-dissident. Babedisplaywa nje bechaywa ezikolo lapho ezitolo langaphi ngaphi. So imfanekiso le umbona kupho sekuhambelana la khona kuyani ukuthi umuntu uyabulawa ngumuntu noma ngabe ewone njani kodwa ulezihlobo. So izihlobo zizwa njani sizibona umuntu esechayiwe sefakwe lezigodo kungakhanyi ukuthi uhamba njani. Abantu abaningi bacabangela ukuthi mhlawumbe abantu laba babanjwe bephila bachaywa bafa, kukanti kulabanye abathi hayi izigodo lezi yizo kade zisetshenziswa njengama-stretcher bags kumbe njengendlela yokuthwala abantu laba ngemva kokuthi sebefile. Kodwa akubukeki, akuhlonipheki esintwini. Umuntu ofileyo uyahlonitshwa. Lokho kwenzakeleyo mbona ngani ayisiyonto ekhangelela ukuthi ngenziwa ngabantu abahloniphekayo abasebenza in a professional force.
Bakhona Ndebele abafana lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana abathi abantu kabamelanga bakhalele ababili laba ngoba yizigebengu ebezidubula amapholisa lamasotsha zifuna ukuwabulala.
Abantu abanjabo Niki kwesinye isikhathi abantu abamelanga bebathathe serious. Abantu abanjabo Niki Mangwana ngoba ngumuntu ohlabelela ukuthi ethole isithwala. So nxa uvele ulambile ukhulumela ukuthi uhole ungakhuluma la yini into ebuya engqondweni yakho ngoba awusebenzisi ingqondo zokucabanga usebenzisa isisu. Abantu laba in every situation nxa kunomuntu owonileyo umuntu uyawona uyahanjisa enkantolo uyathonisiswa kubonakala ukuthi langeqiniso nguye yini oyenza nze icala leli. Okwakathesi asikwazi ukuthi yibo abakwenzileyo, abahambanga ekhothi, abazange bethonisiswe, abanikwanga amaloya. So mbona ngani kule ndlela nje nxa kuthiwa umuntu uwonile ikhona indlela ebanjwa ngayo amacala endasiyo ndlela enjalo. Kodwa-ke I don't think really serious people can take uNick Mangwana serious.
Sona isehlakalo lesi ngokubona kwakho singaba siyisehlakalo sobugebengu kuphela kumbe kukhona okunye singakwaziyo?
Uhlupho yikuthi abantu laba sebefile meqiniso soze safa sabalazi ngoba laba sebeseleyo bazakhonkluda lokhu abakhonkluda. Kodwa bengifisa ukuthi nga iyadingisisa indaba leyo kukhanye ukuthi kade abantu laba beze besuke bedubula amasosha bevele bekutheni, bebehloseni, kuyini okubabangela ukuthi beze becabanga into enjalo? Ngoba mhlawumbe kukhona lapho abakhuthane khona la masosha lawa kumbe bavele bayazana ngoba okwakathesi asikwazi ukuthi ngobani basuka ngaphi kuhambe njani. So kuningi okuyizinto okungacaciyo lapho esithemba ukuthi mhlawumbe ngokuya kwamalanga iqiniso lizavela ukuthi uhambe njani.